Umdlalo wokuqala womncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations ukhona namhla ntambama njalo uxega iqembu elimela ilizwe eliqoqela imidlalo ele-Ivory Coast kanye lele-Guinea-Bissau. Lawo maqembu akusibaya sika-Group A ndawonye le-Nigeria kanye le-Equatorial Guinea. Kulezibaya eziyisithupha ezibunjwa ngamaqembu amane ngasibaya sinye. Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala elokitshini leluveve uMusa Moyo uthi uba khona kwamaqembu angamashumi amabili lane 24 ancintisa ukuphakamisa inkezo ukupha ithuba amaqembu amela amazwe angelandu mela enkulu emdlalweni wenguqu.
Ya mbona ukuthi amanye amathimu lawa angasoma favorite this time azakwanisa ukudlala lawo ekwanisa ukungenisa ama-results because ibhora selitshintshile these days. Akulandaba ukuthi abanye badlalela iwatwati, so kutsho ukuthi sizabona lati ibhora elicompetitive, sizakholisa. Sebengangena la uTanzania wona lawo esikhangelele ukuthi ibe phambili, singabi lokhu esilandela noSenegal kuphela sikhangelele omani.
Nakwelinye icele ubheke impilo ngwenya odlala kusigaba sikadivision 2 edolobheni lakobulawayo uthi yena abadlali abadlala phetsheya kolwandle yibo akhangelele kuyibo.
So siyabe sikhangelele ukuthi njengoba kuyabe kulama-players amakhulu asuke ezweni esikhathi AFCON izochaza. Njalo siyakhumbula ukuthi kuqala kwakuthethe uMane nguye ephakamisile. So sikhathele kathesi ukuthi hayi usalala uzophakamisa because lati yabe isikhosta ngale uLiverpool. Sikhathi maye kuya ngapha hayi uzosenzela kahle.
Umhlubulo wangezansi yezwekazi le-Africa umelwe ngamaqembu abalisayele South Africa, iZambia, iMozambique, iAngola kanye leNamibia. Njalo wayeyintatheli yezemidlalo osesebenzela iqembu leBulawayo City uThandiwe Moyo uthi uyakholwa ukuba phakathi kwawo lawa mazwe kukhona elingenza izimanga.
Singakhangeli South Africa ilama players amaningi avela kuma Mamelodi Sundowns and yona ima Mamelodi Sundowns nxa siyikhangele isiyenze kuhle Africa. iZambia yona seyayiwina iAFCON and ngithemba abantu abaningi especially lapha eZimbabwe bengabe bekhangelele wona lawa maqembu.
Odlala iqembu labasakhulayo le Highlanders uDaniel Madondo laye uthi ukhangelele ukuba iqembu le South Africa liqhubeke kuhle.
Thanda ukukhuluma in South Africa ngoba yine parent country and futhi sayibukela iPremier League yangkhona. Themba ukuthi singakhangela yakiyo ngiyenza ngcono ngoba ama player akude awethemba azwane. Ama player akude bengaproducer into engcono, bengaba le chance ukuthi iqualify bephambi.
Unqobani Ngwenya laye oke wadlalela iqembu labasakhulayo le Highlanders uthi yena ukholelwa ukuba intshantshu izaphuma kumaqembu labadlali abaningi abadlala phetsheya kolwandle.
Hali uCameroon vi amaplayers amaningi singakhanyela bazalelwa vili khona hali France endaweni vili izithule i-training konke okuningi vili kuhle. So sikhangelele bona ukuthi labo besikhiphele wonke all the based in this officer.
Kusasa ngensonto iqembu leNigeria lizadlala lele Equatorial Guinea komunye umdlalo wesibaya sika Group A. Ukuthi kusibaya sika Group B iqembu leEgypt lizadlala lele Mozambique, ikanti eleGhana lizadlala lele Cape Verde. Iqembu leSenegal liphethe isicoco ngemva kokunqoba eleEgypt ngo-2021, ikanti eleEgypt liphutshelise endaweni yesibili njalo langomnyaka ka-2017 lapho elinqotshwe khona ngeleCameroon. Umncintiswano weAFCON 2023 uqala namhlanje zilitshumi lantathu kuzibandlela njalo uhlelwe ukuba ufike emaphethelweni mhlazilitshumi lanye kunyanga kaNhlolanja. Limidlalo kwakumele idlalwe enyakenye ngenyanga kaNhlangula loNtulikazi kodwa yasidluliselwa phambili ngoba isimo somkhathi siyabe singalungelanga ukudlalwa komdlalo wenguqu ngaleso sikhathi elizweni lase-Ivory Coast. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, inguJoseph Njanji.